sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 Mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze United Nations ugwalo olunezikhalazo zebandla ezibalisa ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye nodaba lwegugurahundi.
Sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe.
Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla le-MDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi iZANU-PF ifakeke abantu abale mawipon achiyene ukubana bemisi iprogramu yethu kufakwa amatshe emgwaqweni lakho konke le moto ezichiyeneyo, more than 10 izimoto.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi. Abantu abaningi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi. Bafika phandle kwamahofisi e-United Nations lapho umkhokheli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba seMandebeleni andubana benikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli? Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khonapha kwele South Africa. Sihambisa i-petition yethu ebikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele udaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu, kanti labantu bethu bebezile ngobunengi. Yonke into yahamba ngendlela ekade sihlele ngayo, okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele, inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulolele South Africa lakwamanye amazwe, kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazise amazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations, kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa, ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Letwaba usithembisile ukuthi ke incwadi yethu iza kuyafika khona lephezulu kwabayibo abakhangelele ngendaba eziphathelana lalezi kade sizethula kibo. Wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kunye kudala okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyimthwakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe udaba lwe-genocide ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi kungakho ekathesi sikhuphula izinga sesithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland le migenzo esithi yimthwakazi sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungelasivumelwano samandebele labantu esishoneni kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siye ezabelweni singena sishumayeza abantu bakithi ngevangeli self-determination ukuze lalapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. Uchamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders yamacommunity labana abachila abantu abachiyeneyo ke endaweni ezintathu eHurungwe eKaroi lasemagunje. Okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu andakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi Zanu PF bifake ke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esicheneyo more than 10 izimota ke eze Central Intelligence ebezifaki ukubana ke zimisa uhlelo lokuthi kodwa ke izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke jikelele babemanyane bonke ukubana uhlelo lethu luye phambili njalo kungabi lo muntu ongamisa ke ama-program ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uza kuya ngaphi umongameli?
Saya ke lapho esingakangeni khona eMashonaland West so sizaziswa ke ekuseni ukubana hayi namhla sihamba lapha lalapha kodwa ke ngikwazi ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lethu kubana ke siye ezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lo manyano yenguquko yelizwe.
Umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Yamatitshala eZimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni omabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimtha umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement ukuthi kuqakathekile ke ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo. Leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisi abanjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba lokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe si representa ababalisi bonke kwenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina se kuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi lokho nxa sikukhangeleka kusoze kwenzakale. Yumsebenzi wethu ukuthi sivikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucithwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lokitshi. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezesa ayilahlelo lokwazisa uZulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezithiyeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembise ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini kwamanye amalokitshi akhona amagetsi?
Amalokitshi amaningi ahlangana lodubo olufana nalolu olomganweni. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi lokugacichayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lapho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganwini layo kibo phumula south khona phana la kuyafica ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukuchithwa kwamagetsi lokho. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane mbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama faults athila enzakeleyo mhlawumbe bangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe bangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ngathatha umzekeliso owendawo enjenge North End amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangela izindawo njengeHillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama faults athize ukuqambuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe ukudubuka kwezitshi okwenzakeleyo. Siyeze siba lezindawo njengabophumula south ukuthi amagetsi abehambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kodwa ingasatshela abantu ukuthi izachitha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshela ukuthi ugetsi hambile ngenxa yeload shedding kukanti bona begcisa yibo abaye besebenza babe sebecitha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezitishi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kusana lezakhamizi ukuthi izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable mbuluhlo oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benyelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa sikhathi bani lawo magetsi. Nxa ihamba ngesikhathi esithize benyelise ukuthi balungisisa bafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba le-timetable kuyancedisa ngoba izakhamizi zizabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi yabikhona labo bahlela inhlelo zabo ngesikhathi esinje ziyabe ngekho la kuvenyele ukuhlela inhlelo zawo khona kana sala sikukhuthaza kodwa ke sikunanzela ukuthi uzesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani ngoku BCC uyabe khiphe i timetable yakhe e clear ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi kodwa uzesa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sisebecijile ukuthi ubuya nini uyabe ungakwazi kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcina sokubulala ezimpahla kwesinye isikhathi ahambila ngalonke so ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi uzesa kayiphume le timetable kumbuluhle lokuthi bazachithana nibalayitheni namagetsi abo kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kagetsi kumbe zibe kwazi ukuthi zizasebenzisa ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokho abafuna ukusebenzisa ugetsi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Jalwe zempina kahle lubika ukuba abantu abanengi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamachumi adlula ithoba minembili 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi abangamachumi amabili lanhlanu 25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayithoba minwembili 18 leMasingo abayisikhombisa 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esisuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umdlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare uncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsheketsa ayelayo esambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani uTiyo 7 yabingelela undawana zonke lapho isakazo ufinyelela khona. Ngibonge kakhulu ukusizwa indaba amhlanje amalanga ekumakini isenzela umsebenzi ube lula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakaza abahle njalo abathandekayo. Bengisicela ngisicela ngumhlalo ohlala endaweni yaseNyamendlovu khona isigaba laphana sizothiwa iMakhokhomba lapha baningi basazi abazi. Yazi sinohlupho umsakazi laphana. Bengicela ukuthi mhlawumbe yo umhlonitshwa uobhedi umpofu lapha umdudla nguye owasisiza sizinkatazweni ngejojo ujojo lalikhona laselivuza thina singabantu abahlupheka kule ndawo. Besicela ukuthi manje ijojo lelangasela amanzi ingala manzi linjalo lejojo. Besicela ukuthi mhlawumbe ma uwenza esipizele injini injini elapha ayisekho siwazi yaphi yatshontshwa mhlawumbe ayisekho. Abantu bahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa obhedibofu laphana baba. Sicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini yendala mhlawumbe ma unako wakho usize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba. Sicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu. Uma siyazama uvume ngoba imali ayikho kodwa besicela senjwa mkhulu ukuthi mhlawumbe lisisize kakhulu ngendaba yamanzi emakhokhomba laphana ijojo lizocela ukuthi umoya lisiwa phezulu lapha life sisebenza kaningi kanti ke athi ungasiza kakhulu siyacela sicelela thina siza khamuzi kule ndawo sicela kakhulu sincongcuza siyathemba ukuthi uyokusizwa. Ngiyabonga
amajono mahlaba
hey
uzo Ngiyabonga.
Isilobela.
Nembono nje empile emthatho emine. Sibesithi na on behalf of abakhokheli bethu sesina sikufake straight izikhalazo zikakha. Engizama ukukutsho ngokuthi indawo iyagula, indawo igula, umsebenzi uba mkhulu kodwa abakhokheli bethu umsebenzi wabo uba mfishane. Sibesina ngakuyenza maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi no indawo iyagula. Meaning as indawo iyakhula sithi in terms of amanzi, education, lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha kuyanga kuyaphila. Ngamafitshane nakube kanjalo sacela impendulo esukathi. Okokugcina within the community njengwathe isigaba siyakula yaevuli akathimu encandana bayithi yihozoliyanjazi iyakula jamagina pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana we are eager to perform abafana they are eager to perform at any level so loko sikufaka ku ministry yama sports please give us nake bono siyabo
sanibonani balandeli be street seven yeah kuyahlupha owezandla iyashiyashi ze problem bathi ezimbabwe i free call kondomu ezimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafanelanga bekhampene be-free uchamisa abafanelanga be kanti sasilwela bani ngoba thina siya empini sasiyalwela abantwana bezimbabwe noma nguba kathesa kusavunye sokufanele sitwe yizani kuze kube phakathi okuthi khona ngoba thina asinawe ama-powers okubasusa bona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakade singazi kuliqiniso elingakanani lelelo uma kuba befakelwa amasanshini besola ubuso wabo lokuthi bona fanele kuhlobo hodwa uqembu elilodwa into engavulwayo engakuhlaba wona kuthe khona ngamasanshini ngamasanshini anje nganjani ngoba phela omunye nomunye umuntu fanele abe lilungu ezimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hayi ngamasanshini la asenza abantu basebutheni America bafuna babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu ezibabona abakhuluzi abafuni abafuni ukukhulunywa ngakho hayi ngemizibabweni hayi izibantu abokayi azisaphiwa abantu abayibabo.
Salubonani, salubonani kustudio 7 okhulumayo ngu J Moyo ngikwele South Africa ngicebisa labafowethu laba bafika ngaphe Goli sebevuke ungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo mali ngenela abantu lidinga imali yekelani kurepha lidubula abantu khathi lingamasela njani lingabomafundanini singalibambo yi-1 sizomthontisela iplastiki shuwa lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuyekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asike sekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenza iyayangisa sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale Zimbabwe likwenzi ngoba balirada yekelanini ngiyajabula le audio ma ingafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga.
Salibonani, salibonani. Ngiyalibingelela lonke abantu bezimbabwe. Ngibingelela bonke abase Europe, abase Africa, yonke abantu bezimbabwe. Ngiyalibingelela lonke. Labasiphathela loluhlelo lwestudio 7. Ngiyalibingelela. Mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngingumama weplant. Ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu sonke bazali sikhangele ukubana izimbabwe yethu ingakhululeka kanjani ebugqilini obunje singayikhulula kanjani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asibeni lombono ngaphakathi kwenhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu umuntu ongasikhululela iZimbabwe kuphela. IZimbabwe umuntu ongasikhululela yena, ngisho kuma opposition party. Singakhulumi ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo, ngifuna ukukhululelwa iPlumtree. Ngisho ukuthi sikhumbulele abantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Wonke yikho engikukhulumana. Siyamazi simkhangele ongakhulula iZimbabwe. Siyekele ukubamba lapha nalapha nalapha nalapha. Kuza sisangaphi uma kungakhululekanga iZimbabwe? Uma iZanu ingaphumanga embusweni, kuza sisangaphi uma ingaphumanga embusweni? Kuza yala lokho ekunje abantwana behlupheka besemazweni. Khumbulela umntwana ozalwa namhla, khumbulela umntwana ongafundiyo esikolo, khumbulela ukhumbule konke nje. Ngikhuluma ngiseMplumtree esikhalangeni, ukhumbule ledamu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabu kanini. Angifaki izinto eziningi, lingalungiswa. Lingalungiswa ngubani?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa ukulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho, imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamademocrats, unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakugabhu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Ya uyabona mnumzana Gandhi, ngendlela umongameli Biden waphatha ngayo indlela ye team letha amasosha akithi from Afghanistan back, azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana, ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i team letha amasosha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasosha wonke ngakaphumi, wonke laba abantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale loku-translator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala, balungiselwa sibili kusese lamasosha konke okuTaliban laba bengakabuyi. Uyabo, so into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasoka bale suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasosha, I think angu-11. So khona okuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu, ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasosha afile, and futhi amasosha lana afela khona phana e-airport yangkhona naleyana okwakuthiwa khona kula masosha vela yewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza, hayi lapho kusekhatshana kakhulu, ngoba okuyinto kwakhona, you know, bazinto zepolitics khathesi abese sikhohlwe ngakho.
Besikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus, siyabona ukuba naso kukhulunywa njalo ukuthi kungaba lendingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele, and lokho elibuya ngendlela ezehlukeneyo, njoba sibona futhi lakhona apha e-UK sesizokuthola sokulenye okuthiwa i-Delta Plus. Uyabona, so into eyenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo, ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye. And into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amaningi e-Asia, lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi, ama-companies avalile, amanye avula. So uyabona, sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangikhona sezibuya mbijana njalo sezidula. Uyabo, so i-supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi i-America isithola izinto ziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula. So kuthi kunje ama petrol njoba sibona sekhwelile le zinto ema restaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba ba order abe ngabe business bafuna ukuthi benze iprofit so kumele bekhweza intengo zakhona.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngowakugabu esilobela kodwa ehlala ngapha eWashington DC. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye nodaba lwegugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.